sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Leitshona njani mthwakazi omuhle, siyalambulela kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 26 kuLwezi 2019. Na igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
obusenze sabuya ngapha eCulture Park khona ukuthi omama labo bezithole bephatheka endabeni ze-gender-based violence. Eminyakeni edluleyo bona bebengatholakali kulezo ngxoxo, okwabo bekuyikhonkani ukuthi mama buya mhlawumbe uzohlabela uzogida.
LeZimbabwe lisungula umkhankaso wokuvikela udlakela emulini, owe 16 days of activism against gender-based violence.
UKoltat ungomunye wamalunga aweZimbabwe Lawyers for Human Rights owahlukunyezwa ngamapholisa eHarare Central Police Station ngenkathi esiyabona Obed Masaraure ammelayo ecaleni lakhe. UKoltat usehlukunyezwe kabili ngamapholisa eZimbabwe Republic Police ngemva kokube ehlukunyeziwe inyanga ezintathu ezedlule.
Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights isola ukutshaywa kwegqwetha elilwela amalungelo oluntu umnumzana Doug Coulthard ngamapholisa. Ukusilela kwemali yemabhanga kuyaqhubeka. Odokotela bezinga laphezulu, ama-senior doctors ekade belokhe besiya emsebenzini, labo sebekhalale umsebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhankaso wokuvikela udlakela emulini, owe 16 days of activism against gender-based violence, oqale izolo usungulwe ngemihlangano phakathi kwabenhlanganiso ezitshiyeneyo labesifazana bebalimukisa ngendlela yokuziphatha ngayo nxa bethe behlelwa luhlupho lwalo ludlakela. Kubika intatheli zindaba yethu uBathabile Masuku ekobulawayo.
Ubulawayo usungule umkhankaso walonyaka ngombuthano owenzelwe elokitshini leCowdery Park oqoqwe zinhlanganiso ezigoqela iWomen's Institute for Leadership Development, iVictory Siyanqoba, iBulawayo Progressive Residents Association kanye leBulawayo City Council ngenjongo yokuxoxisana lezakhamuzi mayelana lokulwisana lenhlupho esinjengokudlwengula lodlakela abahlangana lazo ezimulini. Unkosikazi Duduzile Mathema wenhlanganiso yeWild uthi babone kuqakathekile ukuthi baxoxisane labesifazana ngodaba lokudlwengulwa.
Okusenze sabuya ngapha eCulture Park khona ukuthi omama labo bezithole bephatheka endabeni ze-gender-based violence. Eminyakeni edluleyo bona bebengatholakali kulezo ngxoxo, okwabo bekuyikhonkani ukuthi mama buya mhlawumbe uzohlabela uzogida, kodwa ukuthi akhulume yena okusenhlizweni yakhe mayelana lendaba yokuthi yena mhlawumbe engabe eyivictim ye-GBV bekungenzakali.
Unkosikazi Esther Zitha oyenhlanganiso ye-Victory Siyanqoba uthi omama abaningi abawazi amalungelo abo, yikho behlukuluzwa emakhaya.
Ukuthi sinanzelele ukuthi omama izinto ezikhonza i-domestic violence, gender-based violence, into ezimbala nje ezehlukeneyo, kodwa sabe sesigcila nje endaweni zokuthi thina njengabomama mlandu bani kube singenza njani ukuze sehlise ukumemetheka kwezinga leli. Sananzelele ukuthi omama kwesinye isikhathi abawazi amalungelo abo, labawaziyo amalungelo abo abayazi imilando okumele bekwenze ukuze bexhasane lamalungelo abo. Kulabanye omama ukuthi mama uyabehlukuluzwa but engakwazi ukuthi ayilapha nyahlukuluzwa ngenxa yokuthi wavela wakhula ekhaya kuvele kusenziwa khona lo.
Unkosikazi Nozipho Ndlovu oyisakhamuzi seCountry Park uthi ziningi izizathu zokuthi omama badlengulwe ngabantu abatshiyeneyo.
Izizathu ziningi ezenza ukuthi omama badlengulwe ngabobaba. Kungaba yibelief ukuthi maybe ungahamba enyangeni ikutshela ukuthi bamba umama onje izinto zakho zizaphumelela. Okunye futhi kubangelwa indlala, ukuswela imisebenzi okokwenza, umthetho nebhodabhoda ezigcina ingena khonapho ekudlwengulweni. Okunye ngikhaya abathetheneyo labo badlwengulana. Sesikhangelile umalungelo lapho. Umama uyabe lokhe incitshi ubaba imfanelo zakhe igcine imbamba ngeforce kube sokusiba yini yokudlwengula okungekho emthethweni.
Unkosikazi Sikhangezile Moyo, esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo, uthi umthetho kumele uqiniswe ukuze abadlengulwa omama bajeziswe kanzima.
Omama balembuzo eminingi ukuthi kungani obaba ababadlwengulayo bengenziwa lutho uma sebehanjiswa emthethweni. Bayaripota, bayahambisa inhlupho zabo emthethweni, but obaba lokhe betshakala bekhona abenziwa lutho. Umama sale njalo edubeka. Njalo kunye okakhulu esikufundile ukuthi lobu lwazi lolu olwe gender based violence lukhona ku community. Omama lokhe bedlongula ngamandla, lokhe bethwala nzima ngamandla. Obaba of course bakhona but balutshwana. So besilombuzo ukuthi kwenziwani kakhulu emthethweni. Ngakulenye into kumele siyikhangelisise ngelihlwe libanzi emthethweni ukuze lolu hlupho lwehliswe. Ngaphandle kokuthi umthetho usebenze ngamandla, ngibona ngathi lo hlupho sesiluqedile.
Indikimba yomkhankaso walonyaka ithi Orange the World, Generation Equality Stands Against Rape. Umkhankaso lo uqale izolo mhla ka 25 Lwezi njalo uzaqhubeka kuze kuyefika mhla ka 10 Mpalakazi 2019. Inhlanganiso ezihlukeneyo zilenhlelo ezizaqhutshwa okwamaviki amabili zokulimukisa abesifazane ngamalungelo abo nxa bethe behlelwa luhlupho lokudlwengulwa. Emhlanganweni walamhlanje wemzini weCowdery Park kuvele ukuba omama abawazi amalungelo abo kungakho beqhubeka behlukuluzwa bethule bengathathi amanyathelo. Okunye okukhanye kudingeka yikuba kuhlolisiswe kabanzi ugatsha lwezomthetho ngoba omama baveze ukuba bayamangala amacala okudlengulwa kwabomthetho kodwa kukhanya izikhathi eziningi izephulamthetho ziyakhululwa zingajeziswanga. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso yeZimbabwe Senior Hospital Doctors Association ithi odokotela bezinga laphezulu ama-senior doctors ekade belokhe besiya emsebenzini sebekhalele labo umsebenzi bekhonona ngokuxotshwa kwabadokotela bezinga laphansi ama-junior doctors nguhulumende. Embikweni ewethule namuhla, inhlanganiso le ithe uhulumende kumele abuyisele bonke odokotela abaphose bangene kumakhulu amahlanu abaxotshwe umsebenzi. Ithe uhulumende kumele njalo akhweze iholo labodokotela ngoba imali abayitholayo ingabenelisi lutho. Odokotela abakhalaleyo umsebenzi namuhla laba beselapha abantu abadinga uncedo oluphuthumayo ama-emergencies. Ukukhalala kwabo umsebenzi kuthiya umumo esibhedlela zikahulumende ususesimeni esisabekayo. Nanku phela ubuvele umubi besakhona. Abanye odokotela sebedlulise inyanga ezimbili bengayi emsebenzini bekhala ngeholo eliphansi. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezigoqela iZimbabwe Lawyers for Human Rights abamabandla ezombusazwe aphikisayo ingcwethi kwezombusazwe kanye lozulu jikelele sebesole ukuhlukuluzwa lokutshaywa kwegqwetha elilwela amalungelo umnumzana Doug Coltart ngamapholisa eHarare ngempelaviki. Kubika uMavis Gama.
UColtart wehlelwe yilolu hlupho eyehlenga umkhokheli wenhlanganiso yababalisi basemaphandleni eye-Amalgamated Rural Teachers Union, umnumzana Obed Masaraure, obotshwe ngamapholisa ngomgqibelo odluleyo esetheswa umlando ungaziphathi kuhle. Abenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eyezethelechara bethule umbiko oveza insolo ngokuhlukunyezwa kukaColtart ngabomthetho besithi kuveza ukungahloniphi amagqwetha njalo kuwafaka engozini enkulu lapho eqhuba umsebenzi wawo. Unkosazana Idirashe Chikomba owezethelechara uthi njengenhlanganiso bakhathazekile kakhulu ngokuphathwa kubi okwenziwe omunye wabo esemsebenzini.
Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights iyakhononda njalo isola ukutshaywa lokuhlukunyezwa kwegqwetha elimela amalungelo abantu uDouglas Coulthard ngomgqibelo 23 inyanga kaLwezi 2019 ngesikhathi esenza umsebenzi wakhe. UCoulthard ungomunye wamalunga aweZimbabwe Lawyers for Human Rights owahlukunyezwa ngamapholisa eHarare Central Police Station ngenkathi esiyabona Obed Masarawori ammelayo ecaleni lakhe. UCoulthard usehlukunyezwe kabili ngamapholisa eZimbabwe Republic Police ngemva kokube ehlukunyeziwe inyanga ezintathu ezedlule emele amalunga e-Amalgamated Rural Teachers of Zimbabwe.
Ingcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Mlindelwa Mancitshana laye usisole kakhulu lesi senzo samapholisa.
Siyabona ukuthi elizweni lapha lokhu kuyinto eyangisayo eyenziwa ngamapholisa. Umongameli uyabhoda ngamazwi ekhankasela ukuthi hayi abalemali zabo vuyani lingene lapha likhululekile. Kodwa amapholisa atshengisa ukuthi alandeli imithetho. Leli lizwe sifunda lokhu kokompunzi idla emini akula mthetho olandelwayo. Ngoba ngiboni indlela yokuthi iloya elinjengoDouglas Coulthard nxa liyahlaselwa ngoba lisenza umsebenzi walo osemthethweni. Pho abanye abantu ke abazivuyelayo bazabe bekhululekile na? Akwenzi lokhu.
Kusekelwe ngenye njalo ingcwethi ephatheke kwezokucubungula ngezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo.
Ukuhlukuluzwa lokutshaywa kwabameli balabo abalama rights abo ama human rights avayolethwayo kumele kusenze sonke sethuke kutshengisa ukuthi ilizwe lethu leli lokhu elisiba wesi ngoba kudala sasikwazi amaloya ayengatshaywa kodwa kwakutshaywa abantu nje kodwa kathi uma sibona sokutshalwa amaloya kutsho ukuthi asisela abameli and khonoko kutshengisa ukuthi uhulumende okhona uvumela i-state missionary sakhe sisiya phambili ngokwephula amalungelo abantu ngokwephula isisekelo zombuso.
Unobhala jikelele wohlangothi lwabasakhulayo ebandleni le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa umnumzana Oscalosi Gift Siziba laye usisole kakhulu lesi sehlakalo ethi kwephula ilungelo loluntu kanye lelokuba umuntu athole ukumelwa ligqwetha lapho ethe wangena enkingeni lamapholisa.
Akusavunyelwa ke ukukhuluma ke umbono wakho mayelana lokwenzakala elizweni yikho ke libona ke Obed Masarawori omelela ke amatitsha emaphandleni wabotshwa eqeda ukubotshwa lo wayembela ke oliloya wafika laye waya chawa ngamapholisa okutshengisela ukubana ke iZimbabwe ngendaba yamasotsha asengenile kwele Zimbabwe asiselakho ke ukubana abantu bekwanise ukukhuluma bekhululekile.
Lumsakazo awenelisanga ukuthola abohlangothi lobudlelwano bamapholisa loZulu ukuzwa icele labo phezu kwalolu daba njengoba ucingo lwabo belungadotshwa kanye lomakhalekhukhwini wesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Ukusilela kwemali emabhanga kuyaqhubeka elizweni lanxa nje uhulumende ethule imali entsha kumaviki amathathu edluleyo ngenjongo yokuqeda loludubo. Abanye abasebenza emabhanga kobulawayo lasePlumtree batshele iStudio 7 ukuthi imali abalayo kayeneli abantu abatshona besendwendweni. Umuntu ngamunye uphiwa amadola alikhulu kuphela ngelanga njalo abantu abaningi bakhala ngokuthi inlutshana kakhulu limali. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezenotho umnumzana Regishoko.
Basukukhangele imali ezidleyo ngoba ibhenki njengokutho kagavena ayikhiphileyo amaviki adlulileyo asomali esingakhangelela ukuthi ingabe isikwenze kwabalula ukuthi abantu bayithole bonke imali ngendlela abayifuna ngayo. Njalo singakhangelela ukuthi thina ngwethu amaZimbabweni singabantu esithi singabe cash society sithanda ukuthwala icash. Lama-limitation la afakwayo ukuthi umuntu uthatha i-300 ngeviki kukhangelwe le inflation ekhona leyo i-300 leyo ayilancedo esingathi ingalupha emuntwini. obangela ukuthi umuntu bavuke besiyadinga ukuyakhipha bonke ngezinto ezijene. Bona nje abamabhenki kuyakhangela ukuthi i-governance kwayo akhweze lesithi maximum withdrawal ngeviki per account. Njalo ayenze imali ibe nengi emabhenki lapha ukuthi abantu beyi-withdraw. Sikhangelela ukuthi kule figure esithi imali esilayo ngama-RTGS. Sikhangelela ukuthi at least kungaba the third of that money isiya ku-2/3 in circulation as that cash. Kungaba lobubelo entweni zendaba zokuthi i-cash itholakale ebantwini.
Alubana uhulumende ethe wethula imali elesisindo esiphezulu engange $10 kumbe i-$20 ubona kusiba lobubelo yini?
Esingathi singakukhangela kuhle ukuthi ngempela hathi ikubana environment that is operator kiyo is very inflationary. Nxase sithe sifuna ukufaka ezinye imali ezingalizithethi gxaxa kasingapheleleni ku-$20. Kasivumeni ukuthi umumo lapho umekhona awubhondanga. Sifike zame la ukufaka even i-100 ne-500. Ngiyazi ukuthi bona bangabe khangelela ukuthi bengeza njalo kumbe ngoba le mali ezinjalo kulakho ukulazisa kumbe kwenza ube msebenzi walaba abatshintsha imali ube lula ukuthi beqhube besenza. But esingakukhangela ukuthi uswazi abazama ukusitshaya ngalo kalutshaye bona laba abaphambanisayo lungatshayi wonke umuntu. Ngoba kuletha ama-20 lama-10 akusoze kube lobubelo obungcono.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho sixoxelaye ekobulawayo. Kasenelisanga ukukhulumisana lo siba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank umnumzana John Mangutsha. Kodwa ibhanga lakhe lisanda kwazisa ukuthi liza kwethula enye njalo imali elesisindo esiphezulu maduze.
Yebo yebo yebo, ntshakazo muhle, okhulumayo ngu-Mike Hobe. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe-D-Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngensuku zokuvikela ukuhlukuluzwa kwabesifazana ezibizwa ngokuthi yi-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, sithumelele umlayezelo kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ntshaka zomuhle, zimpapo muhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umahluleli womthethwandaba waphezulu kwelemelika usenqume ukuba owake waba yisiphathamandla sesigodlo sikamongameli welizwe ese-White House, umnumzana Don McGahn, kumele alandele amasamanisi okuyamiswa phambi kwedale le-Congress esipha ubufakazi. Kulamadoda emelika amathathu akhululiweyo ngemva kokupika okweminyaka engamashumi amathathu lantathu sokufunyenwe ubufakazi bokuthi amsulwa kucala ayeletheswa elokubulala umntwana owayeleminyaka elitshumi lane. Kulabantu ababili abalinyazwe kakubi kusehlakalo sokudutshulwa kwabantu emavinkilini awe Bakersfield Mall eCalifornia khonapha eMelika namuhla. Singene kuhlandla lezenotho lamhlanje, sizweni ukuthi ijahe elidala uChris Kande weStudio 7 usiphatheleni.
Ukususwa kwemali ebifakelwa nguhulumende ukuze intengo yempuphu ibe nganeno sokubangele ukuthi iningi lingafinyeleli intengo yempuphu ngesikhathi intengo yokudla lokunye iqansa mihla ngemihla. Isaka lempupu eliyisilinganiso se-50 kg selithengwa ngemali edlula amadola angamakhulu amahlanu i-$500. Ngomvulo, intengo yamafutha ezimota layo ikhwelile sokuzabangela ukukhwela njalo kwenye intengo yempahla ezitolo. usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Abednego Bebe uthi intengo isikhwela mahlayana kungakhanyi isisombululo.
I think over Zimbabwe asisadingi ukuthi sikhulume ngamafutha kuphela nje, kuningi sokukhwelile njalo amafutha yiwo ayalibangela ukuthi yonke into ikhwele. Sikhuluma kunjenje umumbu ukhwelile by 100%, wona uvele ungekho. Ungakhangela ke ezitolo lapha akusela nto oyilanda namhla igcine ngomngenyaleveki ephelileyo umsici ngakhwelanga. So sokuyinhlala yenza nje ukuthi izinto zonke ziyakhwela. Akusakhulunywa ngokuthi sinatha amafutha kuphela. Yebo ye amafutha abantu abakhangele ukuthi basebenzisa kakhulu amafutha abantu abalezimoto abasasebenzayo, abanye abasazisebenzayo abadinga ukuthi bahambe. Bayabuzwa sekuthi ubuhlungu ngoba abaningi bangikhona nxa ukuhamba zawusayinelisa ukuthi ufake i-full tank uhambe wefika lapho oyakhona usuphongutopa up usukhalkulata sikuthi ukuthi nxa ngisiye endaweni enzenisebenzisa amafutha angaso kube lula-ke ukuthi ithenge wona lawo amafutha uzawasebenzisa ngoba i-luxury yona ngikwazi yokuthi abantu bathenge amafutha begcwalise izimoto ngonani bekayisekho.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo unkosazana Dendai Masocha uthi okwenzakalayo kutshengisa ukwehluleka kukahulumende.
Engingakutsho yikuthi u-Emerson Mnangagwa useyehlulekile. Ayikho enye ingazelo edlula ukuthi ukubusa ilizwe vele akukho emthanjeni wegazi lakhe. Seyehlule abantwana beZimbabwe bayadubeka, akulanto enje njengoba la uyatsho, kulobunzima obunye kakhulu. Useyehlulekile. Into ayiridayo uyehluleka ukuthi ayisebenzise.
Ukukhwela mahlayana kwempahla ezitolo kuthiye uZulu ethukuthele, njalo izisebenzi eziningi zisithi sezizakhalala umsebenzi ngenxa yeholo elingaseneli ukondla izimuli.
So izisebenzi zibona impilo yazo nje ubunzima lokho kuqhubekela phambili. Amafutha esingathi ipeturo ebangela ukuthi izinto zonke zikhwele iqhubekela phambili, ikhuphuka intengo yezitolo iqhubekela phambili ikhuphuka. Akulanto ephumayo kunkulumo ezazikhangelelwe phakathi kwezisebenzi, uhulumende, abamabhizinisi. Okukhona okwamanje ukuthi izisebenzi kazisakwanisi ke ukuya emsebenzini. Instead ukuthi abantu bezenzele omunye niyedwa bathi kungaba njani ukuthi sikwenzeke lokhu sibambene. Yikho nje sikhuluma ngokuthi kungaba lokutshengisela.
Okunye okukhwele kwathiya uZulu emangele imali yokuthatha i-passport entsha esifika phose isigidi esisodwa i-$1,000. Kuthi nxa umuntu efuna i-passport ethathwa ngesiphangiphangi isisedlula inkulungwane ezinhlanu i-$5,000. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, igama lami ngu-Chris Gande.
Iqembu labesifazana beZimbabwe abahlala kwele South Africa elizibiza ngegama lokuthi ihloka elibomvu selisungule umkhankaso wokukhuthaza ukulandelwa kwamasiko lenhlalo yomdabu emizameni yokubuyisela inhlonipho, uzwelo kanye lobuntu kwabeZimbabwe abasemazweni. UBenedict Nhlapo uyalandisa.
Sawena ushangane saphuka ngamajolo inkosi nobemula yasinyamalala.
Iningi lendawo esihlala beZimbabwe abaningi kakhulu emalokishini asedolobheni leGoli abalisa iHillbrow, iUvale leBeria asedume ngokubanjwa inkunzi, ukubulawa kwabantu mahlayana, indawo eziningi ezabathengisa ucansi, lamabhawa amaningi agcwala ontanga. Abesoko elibomvu bathi yonke le misebenzi yokulahleka kwamasiko. Ilunga lalihlanganisa unkosazana Memza Mdluli uthi njengabomama bafuna ukusiguqula lesi simo.
Masithi singomama behluke libomvu, omama bakomthwakazi, asiyona inhlanganiso yepolitiki. Singomama bakomthwakazi abazama ukuthi bavuselele isiko lakithi elakomthwakazi.
Unkosazana Nikki Ncube uthi iningi lentsha ithe ngokuchiya obabakazi, omalume, ogogo labo babamkhulu ekhaya bafika eGoli baba ngumhlambi kaze lusile.
amasiko aselahlekile kakhulu yinhlonipho indlela ehloniphisayo yokugqoka lokuvunula ukulaywa kwabaya emtshadweni ulwazi ngobuyithi bethu ulimi imigido yakithi yesintu abaningi vele abayazi ngoba bayifundiswanga ngezinye izinto ezilahlekileyo kakhulu emasikweni akithi.
Unkosazana Velile Dlodlo uthi sebehlele indlela ezithile abazafeza ngazo umkhankaso wabo lo.
Sidinge labo mama abadala sibe labo lapha kuhlokela ibomvu abazosifundisa amasiko ayekhona into ezazisenziwa kudala njalo uma kukhona la kusilela khona sikwazi ukuthi siyakhipha omama bahambe baye ebantwini abadala khona le makhaya baze lempendulo emibuzo esabe siyibuzile.
Leli qembu lithi ezinye izinto elifuna ukuyifundisa abezimabhe laba yikupheka ukudla kwesintu ngoba iningi lokudla okudliwa kuleli kuyikudla osekuphazamisa ukukhula kwabantwana lemizwa yabo. Le yinto egcizelelwa nkosazana Mildred Khumalo ozalwa eMjabezi.
Le ndlela okugqokwa ngayo, le ndlela okuhlonishwa ngayo, le nto okuthiwa lindlu abantu abasakulandeli. Okunye yikho sokunembangela. Nangendlela abantu abagula ngakhona, nangendlela abantu abashona ngakhona. Isizwe yisizwe ngamasiko aso.
Nkosazana Sophie Mlotho odabuka eTsholotsho uthi iningi lezigigaba leziga osekubhahile lamhlanje kubangelwe kulahleka kwesintu esikhuthazwa ngamasiko.
Kubalulekile kakhulu ukuba sibuyele emasikweni ngoba ngeke wazi lapho yakhona ungayazi imvelaphi yakho. Besifisa njengabomama behlokile bomvu ukuba bonke omama besizwe sakwaMthwakazi bengabuyela emasikweni. Bengabuyela lapho esiqhamuka khona siyedobha lokho isakolo okwasilahlekelayo sikubuyise sikulungisise kusakhe njengesizwe.
Abehloka elibomvu owangelinye lamaviyo ebutho bathi balethemba lokuthi bazasiqoqa isizwe kulondwe amasiko anyamalala lenkosi uNobhengula. Melisudo 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Hayi suka bo ngusinini ngwenya ehamba leqembu lakhe letanga pasi bathi ngqoma ntombi. Ukuzigqiba ke ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Kusungulwa umkhankaso wokuvikela udlakela emulini owe-16 days of activism against gender-based violence. Ukusilela kwemali emabhanga kuyaqhubeka. Odokotela bezinga laphezulu ama-senior doctors labo bathi sebekhalale umsebenzi. Kwanele olivalelisayo muntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.